amabhambathi la iningi elikhuluma ulimi lesona kubekwa besebele isikhathi behlukuluza uZulu kulumango ngendlela ezithiyeneyo. Lokhu kudala ukuthi umahlaba ithwale baphindisele ngempelasonto edluleyo. Umnumzana Ntando Ndlela yisakhamuzi se-insiza.
So abantu laba kukhanya izigebenga lapho abavele besuka khona ngabantu abavele benobudlwangudlwangu okokuthi besebethi nxa bengekho emani le bephume nje bebhodabhoda ezigabeni eseduzane benze ugaba lobudlova lobubhinya bokubamba abantu betshaya abantu bebathathela izimali zabo bebathathela nje into ezishiyeneyo.
Udlame olube khona ludala ukulimala kwabantu abambalwa abavalisa amabhambazi kanye nezakhamizi abanye bathwalelwe esibhedlela. Emhlanganweni oqhutshwa emaholo ngolwesithathu izakhamizi zithole amapholisa zisithi ebe uhlangothi lwamabhambazi kungakho-ke abasabafuni kogodlwayo.
Kulemvumo yini yokuthi umntwana akhonjelwe ngombhobho oyinkazana ukuthi ayethuseke ukuthi ufuna ukubulawa? Nalokho ngiyakusola ngithi ubaba umathuthu ngawe aphuma esilabhuzi sibisele omunye ozethi sihlalela esilabhuzi sizegcinakala.
Induna undube layo ongene lo mhlangano uveze ukudana ngokuziphatha kumapholisa esithi behluleka uqhuba umsebenzi wabo wokuvikela umphakathi.
Konke enikhala ngakho nokuzivile futhi okuhlupha lina kuhlupha mina. Angazi ukuthi abehokela bani nasijijiwe. Sabenzithumise naleyo basukumele phezulu basincede. Sobekhangeleleyo bakhulu bamapholisa lani lonke elikhona babamathuzu yinto esiyikhangelele ukuthi ningakhethi uhlobo ukuthi ngubani noma ngubani, sukumelani phezulu kuyo yonke into.
Amanye amapholisa angasafunakali eflabhusi ebekhona lawo kulomhlangano. Kuhlezi kuqhamuka udlame endaweni ezithiyeneyo zezansi emandebeleni ikakhulu lapho kwenziwa khona igolide. Kusenjalo sikhuza emhlolo izakhamizi zesamlodi eGwanda South ngemva kokuba ujaho leminyaka elithumi lambili ehlaselwe yingwenya edamu lesizivini yambulala. Lo jaho befuna ukugeza ngesonto azahlaselwe isinanakazana lesi. Nangumgcini sihlalo eGwanda Rural District Council umnumzana Mphathiswa Ncube echasisa ngokwenzakeleyo.
Kulabantwana abasuka baya esibizini edamu besiyatiya inhlanzi. Bathe betshayisa abantwana labana benomnye wabo wasesitano secabanga ukugeza wakhupha izigqomo. Eqeda nje ukukhupha izigqomo mpane ngena emanzini ingwenya yahle yamthatha.
Abohlangothi olunakekela inyamazana bezimparks badukule enye ingwenya lapho bathole khona ingxenye yomzimba kamufi ngemva kokuyihlinza. Izakhamizi zesamlodi lesilonga zibhekane njalo lodubo lwengwenya emadamu esilonga lemakapakapa lapho izifuyo zihlezi zibanjwa zingwenya. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.